ungakhohlwa ukuthi lokuze ne G40 yayikhona ayiphelanga ikhona la kade kulabathengisa abakhona epartini lapha ade belekukhona kala kube sebenza indlela yabo yabo mgabe le kade beyiseye so la kade bona abantu lapho upresident ayedliwa khona babethengisa khona apho abantu sebegqekele ukuthi vele babethengisa abantu ababethengisa abayisebenza le-opposition akucatshanga lokhu kusegqekele
yakhulu
kwindawo zene zilapho umongameli angayenzanga khona kuhle kodwa bona uthole i-MP wakhona lama-councillors akhona ewini
lokhu kungabe kusitsho ukuthi baningi yini abe-G40
akutsho ukuthi baningi sithandekile balutshwane kodwa-ke khonoko ukuthi nje kwezinye indawo zenezi ezimbalwa uhambe kusuka khona kuyadingisa ukuthi ningabantu nje abakade behamba beshona nje kwezinye endaweni zabo khona hani ye lapho abaziwa khona behambe beshona njengakhona ukuthi umgalo wathi so i-election indaba njengakusasa wathi yena wena ubheke uchamisa ephuma out in the open umgalo phela umuntu ukuthi wabambi ibandla leli kwesikhathi eside ukuthi kulabantu ethile abasimpathayiza laye abamlandelayo abamlalelayo so bona abana abantu yibo abantu ade besenza yibo ade betshaya ibhora egameni
ungabe kusitsho ukuthi kuloko uxabana yini phakathi kwebandla lezanupf ngoba samuzwa umongameli Mnangagwa esithi bakhona abazama ukuthi bemkhuphe embusweni enganqoba i-impeachment
ukuxabana akukho nje ngale ndlela sithandekile kodwa kukhona abantu abangathi ngithi mina abazi abakhona phakathi kwethu yikho ubona sengisa lesehlakalo leyonaabona into eyayenza kale -white city wakutshengisa ukuthi kulabathakathi abakhona phakathi kwepati yethu abayibo abalokhu besenza izinto ezinye abainto zokuganga ezifana nezokutshayela ibhola egangeni
kambe ukuthi sizabona sokulokuthungathana lapho abanye bekhutshwa abanye becalwa abanye besenziwane ngoba nxa umongameli esithi sesibazi ukuthi ngobani akusoze kube thuse yini
ye kodwa lokhona sihambekile-ke okusiya ngayi ukuthi ibandla lezanupf liza kuhamba njani khonokho ukuthi selibonile ukuthi kulabantu ababi phakathi kwalo liyakhetha ukuthi libagcine kumbe lithetha ukuthi nje libakhuphe babengabi khona phakathi kwabantu
kuyini okungalunganga ngalokho
akulunganga kuzake kube khona vele khona ukuthi you belong to a party wena uthi usephathini enje ulomongameli wakho ephathini ukuba sephathini yindaba ongazimeli ube yi-independent kubuke yini ngoba ngeke ukuthi wena hayi upresident lingamvoteli wena votelani mina hayi akukho lokhu akuzake kube khona vele njalo khonoko vele khona kodwa kungatholakala kulobufakazi uyawuvelisa uzixoshile vele ephathini.